Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebuseni mhlaka 5 kumabasa 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje kulandela ukhetho lokudinga ukhansila ka ward 28 wobulawayo olusanda okwedlula amalunga amabandla aphikisayo abencintisa athi kufanele inhlanganiso yezek yamukele izixwayiso zezesini ukwenzela ukuthi ukhetho oluzayo luqhutshwe ngemfanelo.
Bengumsebenzi wesiphi ukuthi bona basise abantu ukuthi abantu bazakufutela ngaphi ngoba inumber yabantu abalukhuthiweyo abathenwe away just because of those reasons iningi ukwedlula abantu abavutileyo. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona abezani bebesebenzisa
izitolo zakobulawayo ezabhidlika ngesikhathi abantu betshengisela besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota zibikwa zilokhu zivuselelwa kancane kancane ngemva kokungenela kukahulumente ngemali yokwebolekwa.
Kodwa ukuzameka kuyazameka nakukhulumi uhulumente siyakubongana ngaloo mbizambulela hhayi inyena seninike imali ubana lizama ulinikisele emnumeni wenu bese libisela mbizanambizana leyo mali kuwokhonoko kuyinto ezancedisa kakhulu ekuthuthukiseni amabhizinisi akobulawayo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Ngilikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook o VOA Ndebele lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. Kulandela ukhetho lokudinga ukhansila ka ward 28 kobulawayo olusanda ukwedlula amalunga amabandla aphikisayo abencintisa athi kufanele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, yamukele izixwayiso ezivela kweZimbabwe Election Support Network, iZESNI, ukwenzela ukuthi iqhube umsebenzi ngemfanelo kusasa. Iningi belikhonona ngokuthi abantu bebebuyiselwa emuva ngoba indawo zabo zokuvotela sezitshintshiwe. IZESNI iyakugcizelela lokho kanye lokuthi kwakungelandawo efaneleyo eyokuthi abagogekileyo bevotele khona lula. Kwanqoba umnumzana Kidwell Mujuru webandla leZANU-PF kulolu khetho lapho ibandla leMDC elalilamalunga amabili ayincintisa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomunye wababencintisa umnumzana Nkosikhona Nyoni webandla leMthwakazi Republic Party.
Indlela abantu abavote ngayo ayizange ngijabulise kakhulu ngoba i-turnout yakhona was very very low. Kule system ebeyasetshenziswa i-VEC okuthiwa yi-reshufflement engazange imenyezele ebantwini ukuthi kule program enjengaleyo esikhona uvota kuma-voters roll ukuthi abantu sebetshintshiwe lapha kade abavotela khona kasi-time sebevotela kwezinye indawo. So i-turnout yakhona yiyo eyenza ukuthi izibeke phansi kakhulu ngoba abantu into yakhona bazange bayizwisise ukuthi why umuntu etshintshe lapha kade evotela khona esiya kweyinye indawo without reason. Ngoba into thina nxa siyikhangele kufana ukuthi ngabanambili ethi mhlawumbe into yafakwa ku-TV yafakwa emanewspapeni nakwezinye nje indawo ezikuma-social media before i-voting day ifike. Esicabangela ukuthi mhlawumbe i-system engakusentshenzisani ukuthi benza ukuthi abantu bengayivota bakhuthale ukuyavota.
Ngixoxe labanye njalo abakade bencintisa labo bakhuluma okufanayo kodwa ingxaki kahle kahle ngalokhu ibiyiphi abantu labo abasavotanga futhi yini njalo bebantu bebekwazi njani ukuthi bazavotela bani?
Sikukhangeleyo thina ukuthi bekungumsebenzi wesiphi ukuthi bona basise abantu ukuthi abantu bazakufutela ngaphi ngoba inumber yabantu abalukhuthiweyo abathenwe away just because of those reasons iningi ukwedlula abantu abavutileyo. So esicabangela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona abezani bebesebenzisa ukuthi kule program enjengaleyo mhlawumbe baziswa bona abantu babo ukuthi no kule program enjengaleyo ezakwenzakala during the voting day. So thina kusihlukumeze kakhulu ikakhulu njengama-candidates awamanye ama-parties ukuthi How come is it in a zany? It's about just for the Kuzani councillors who pay the seven as events into engine a day without Uswachiri about Wagabana Paragate, the world food. A bargain themselves is only seen his card, not by this time.
Maskangela, inani labantu abavotileyo, baningi abavotele iZANU PF, kwalandelwa abavotele iMDC. Ibandla lakho liyake likhona ngalawa amabandla ukuthi tawasebenzele abantu bakobulawayo kumbe abemathebeleland. Lakathe silokhe lisima ngalokho yini?
Thina ebethu ibandla kasitshintshi indlela ebesivele sisebenza ngayo, sizakuma silokhe nje sibele amalungelo abantu. Kungelandi ukuthi mhlawumbe abantu kabazange mhlawumbe bawasivotele ngendlela ezisikhangelele ngayo. Sizakuba sibeka nje ukusuka komthwakazi ngendlela ebesilokhu sivele sisenza ngayo, ngoba thina ukuvota kuyindlela yokuthi sizilethe nje ebantwini. Kungelandi ama-results aze ekhona, but esikhangelele ukuthi umthwakazi kube ngumthwakazi ohlezi ngendlela esikhangelele ukuthi kufanele ukuthi ahlale kuhle, ajabule ngalendlela esiphethwe ngayo 15 years ande khona. Sizame by all means ukuthi siyidilise ukuthi ingabi khona, ngoba thina si-marginalized region, asikhanyelwa njengabantu, sikhanyelelwa phansi.
Libona ingani kungani abantu abathi bahlukuluzwa isehlakalo seGugurahundi lokunye belokhu beqhubekela phambili ngokuvotela ibandla leZANU PF, kumbe umuntu okusobala ukuthi ngaso weMathebeleland?
Abantu basesilokwesaba, ikakhulukazi masikhangele uhleli olweGugurahundi, ngoba ikakhulukazi sikhangele ukuthi abantu abadala basesilovalo kakhulu ukuthi uma bengasayivutikanga izani, mhlawumbe kusengaphinde futhi kwenzeke lokhane kwenzeka kuqala. Ngoba singakhangela intsha eningi, ikakhulukazi ehlangothini lolungaphi eMathebeleland, ubenza wakubo-South Africa, wakubo-Botswana. So abadala abaningi yibo abakhona lapha, okuyibo abayazi indlela abahlukunyiswa ngayo iGugurahundi. Yibo abahlezi labantwana, yibo abagcine abazulu. So uthola ukuthi bona abadala kuba nzima ukuthi bathi let's vote for maybe iparty mhlawumbe abangabe beyithanda azazani iZANU PF, bese besiba lokwesaba tana ama-vote buying ukuthi banikeze ukudla, bayenzikwazi isimpathi kakhulukazi ngamalukhuza ngama-campaign periods. Siyathembisa ukuthi hhayi kuZulu wonke, hhayi thina soze sine indlela esivele sebenza ngayo, ngoba thina uZulu siyakwazi ukuthi uhlukumeze kakhulu. Siwalwela amalungelo akomthwakazi ukwenzela ukuthi umthwakazi aphume ezandleni zabahuquluzi akwangabezanu PF, okuyiba benza ukuthi abantu baphile impilo obuhlungu kangaka.
Lo ngumnumzana Nkosikhona Nyoni oyibandla lemthwakazi Republic Party, sixoxelaye ekwabulawayo. Amabhizimusi akobulawayo abhidlika ngesikhathi abantu bejengisela kunyanga ezedluleyo besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, abikwa elokhu evuselelwa kancane kancane ngemva kokungenela kwahulumende ngemali yokuwasiza. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Into engikwaziyo yikuthi kona ayifanele bamuntu okufunakala phela yiproof ebhizinisi yakho, wether isitolo sakho esabhizisayo, wether kungabi lakho babhizisa khona, kungabele kuphela leyo kuphela. So kusiba lula ukubana uyithole leyo mali. So ashiye mali ezatholwa kumele ngokuthi lekhadi leZANU PF kumbe kutheni, imali etholwa ngosomabhizinisi ababhizikeza ngumonakalo lwana
oweluthi. Nxa ukhangelisisa nje amanye amabhizinisi kobulawayo ungathi asebenza kuhle yini? Ulandelise hlakalo lesiyana.
Ukhuluma iqiniso, into eyenzakalayo laphana yasibithele emuva kakhulu, ngoba kunezindawo lapho okwabhizeka khona ngendlela ephezulu okuthi izakhiwo zagcina zizithishwa sokungokunye. So khona phana uyabonana abantu basathwele nzima ukubana babisele izinto emumweni wayo vele uyiwo wona wakenzakalile kwanokwenzakalayo. So akukathuthi kahle, kuyahamba kodwa
Wena amabhizinisi asebenza njani sesikhangela uhlupho lwemali?
Ukukhuluma iqiniso akululanga shilini. Kodwa into ekhona ukuthi kona nxa wena uvele kulenjongo yokusebenza uzasebenza uzathola indlela futhi thina phela singamaZimbabwe into enhle ngathi ukuthi kona asivalelwa mfula thina siyachapha sidlule sihambe. Sesivele ebunzimeni obukhulu obuningi obudlula lobo esiyibo kathesi kodwa sathutha kuphela. So asiwe sibuyele emuva kuzaba nzima sizabopha amabroker sibopha amajambo siye phambili.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF kodwa obekhuluma ezimele sixoxela ekobulawayo. Ezinye intandane ezasala ngemva kodlakela olwaqhamukayo kwele Rwanda olwe-genocide ngomnyaka ka-1994 ezilichumi lasithupha zawondla isizalwane seSouth Africa esihlala kulelo lizwe, unkosikazi Anne Heyman, yena owafelwa ngumyeni wakhe kulolu dlakela. Ubika isithi walandela indlela i-Israel Youth Villages eyayisebenza ngayo lapho intandane lezi ezazidingelwa imuli ezintsha. Kwaba le ntandane ezingu-95,000 njalo umanyano we-United Nations uthi kungabe kwabulawa abantwana bedlula i-300,000. Lapho okwabulawa abantu abadlula i-800,000 abomhlobo olabantu abalutshwana kulelo lizwe owamathutsi bebulawa ngabesihutu kuminyaka engu-25 edluleyo. Lokhu kwenzakala ilizwe lelo linanza ilanga lesehlakalo lesi ngesonto ezayo. Amathutsi aze athatha amandla ngebandla le-Rwandanese Patriotic Front elasekelwa libutho lanxa iningi laselibulewe njalo abedlula izigidi ezimbili i-2 million sebudinge ubuphepheli eCongo lamanye amazwe angomakhelwana. Ibandla leli labumba uhulumende womanyano losengumongameli umnumzana Paul Kagame, yena ongumthutsi kanye noPastor Bizimungu ongumhutu kwamukelwa isisekelo sombuso esitsha ngomnyaka ka-2003 esinqabela abantu ukuthi beziqambe ngomhlobo wabe wayo. UKagame wakhethwa ukuba ngumongameli. Ngesikhangele eziqhamukayo namhlanje, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu le-Habakkuk Trust sezinxuse umphakathi ukuthi uze kumkhosi wokukhuluma ngomoyi umnumzana Lookout Masuku wayelilunga leZipra, yena umkhosi owenziwa iminyaka yonke. Umnumzana Jeremy Brickhill omhlophe laye wayisiphathamandla seZipra ngomunye wabazakhuluma kulo mkhosi oyabe use-Small City Hall kobulawayo namhla emini kusukela ngo-2 o'clock. Ibandla lezanu PF lithi zonke impahla ezinikezwa ukusiza abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho u-Cyclone Idai zizafinyelela abaludingayo lolu ncedo njalo akulakuqilibezela. Iphephandaba le-The Chronicle lithi lokhu kukhulunywe lilunga le-Politburo yaleli bandla umnumzana Chinga Dube esamukela impahla ebezivela kusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Mngane Ncube. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele khona ngenombolo zeWhatsApp ezithi +12024650318.
Bonani mahlabezulu. Okhulumayo uScott Mpofu ohlala endaweni yaseMpoweni eKweneni. Ngiyayizwa indaba yezinophobia eyenzakala eSouth Africa. Izinophobia yebo ye asiyo into elungileyo ngoba kufa abantu. kodwa ke asikhangeleni ukuthi ekufeni kwabantu laba kusukela ngapi indaba asizame ukuthi masifike South Africa lati singabantu bemzini siziphathe ngendlela ezayenza ukuthi sibonakale ukuthi lapho esuka khona sisuke sihluphekile singathi sisuka lapha thina sifike ngale sizenze ngathi singabantu abalento zabo thina singalaluto singasancengi abantu esibalandileyo kuzaba le problem yikubona kusiba lama problems anje asibeni ngabantu abazaziyo ukuthi sisendaweni yabanikazi asiziphatheni ngokuhlonipha labo bazasizwela babone ukuthi singabantu abahluphekileyo basigcina.
Salibonani kustudio 7. Mina ngibaba uSgadula, ngingu-businessman eMathebeleland South. Lo nyaka indlala ekhona eZimbabwe kayikazi be khona indlala enje. So mina ngibona kwami abantu bazakufa ngendlala. Kuvele khona sebeqalisile ukufa abantu ngoba abantu kabasadli, kabaselakho ukudlokwaneleyo. Yebo uhulumende angazabe uyahamba ebanika umumbu kodwa kaniki bonke, kaweneli lo mumbu onikwa abantu. Uyabona ngesikhathi esidlulile indlala zonke sesazibonayo abantu emakhaya bebesila bezuza uncedo kithi ezitolo besihamba siyewoda impupho siwode lokhu lalokhu amafutha sibathengisela abantu. Manje lo nyaka sizawoda sithini? Ipetro iyadura, imali ayibonakali, izitolo eziningi zi-empty noma zingaba le mpahla, intengo sofanele ukuthi ukhwezeke kuphela. Abasebenza emakhaya, amatisha, ama-civil servants bebephathisa abazali, bephathisa lapha lalapha. Phoke lo nyaka labo iholo labo alisakwanisi ukuthi bazigcine bona kodwa. Phoke bangamncedisa njani omunye umuntu? Umuntu omkhulu kahulumende uyakhuluma ukuthi akula muntu ozawufa ngendlala. Kuthi ngabe ukudla lokhu kunikwa ngumbizinduna, ishinduna ibe lesiphala, kuthatha iziphala zamazenge lezana zihambe zifakwe enduneni. Ngalokho okwenzakalayo i-World Vision kumbe World Food Program nxa befika esigabeni sithi kusemathebeleni South babuthanisa abantu, babe sebebuza abantu bona ngokwabo ukuthi right lina lifuna sinike bani lowani. Kuzaqanjibizwe kuthiwe John Dliwayo. Abantu baphakamisa izandla bethi hayi uJohn Dliwayo ule moda enganika ukudla, uJohn Dliwayo bamkhiphe kulist. Kuthiwe Thokozile Bhebhe, baphakamisa bethi uThokozile Bhebhe unabantwana emazweni anganika ukudla. Bani bani? Kuthiwe ha abantu abakho abayi-3 bangamatisha banganika ukudla. Into leyana ngendlala ekhona ayilunganga, kunikwe wonke umuntu. So iqiniso mina ngumuntu omdala sengabona indlala eziningi kakhulu, njalo ngazalwa ngomnyaka wendlala. Ngiyabona abantu eZimbabwe lo nyaka bazaphela ngendlala, ngaphandle kokuthi lizame ukuthi uhulumende athi swallow his pride, athi akhulume adeclare ukuthi hayi lizwe elizweni lami kule ndlala, atshele umhlaba wonke ukuthi ngicela uncedo.
Okulisayo nguHenry oseCroatia obuya khona straight eZimbabwe. Le nto eyenzakalayo le eZimbabwe le ukuthi abantu laba abayehlele izulu izulu, kodwa njengoba vele sikwazi ukuthi silama-president ethi angamasela, angibona ukuthi imali nalezo ziyaphike ebantwini nalabo ukuthi sizayenzini ezikhwameni zabo ifake kumasilini. Mina bembono wami umbono ukuthi abantu abahambisa uncedo uma behambisa uncedo or becele ilizwe le-next door elizaphatha leyo mali ibone ukuthi kuyasizwa lelo lizwe.
Yebo, sanibonani, ngikhuluma noNcube lapha. Ngokombono wami ngiyayizwa mpela into ekhulunywa ngumkhokheli webandla le likahulumende we-South Africa. umnumzana uSirel nabaphosa. Mina ngibona ngathi into engayenza ukuthi kulunge mhlawumbe ngokuhlaselwa kwabantu, i-youth kakhulu kumele sihlangane, kube le United States of Africa. Kube le United States of Africa ezakhomodeta wonke umuntu, ngeZimbabwean, South African, noma ngwakuphi. Kakhulu abantu abahluphekayo behluphekiswa zinkokheli zabo, ukwenzela ukuthi ama-leaders ase-Africa kube ngama-leaders akhethwe ngabantu okusemthethweni ngentando yabantu, bebe ngabantu abasebenzela abantu, kuqedwe i-corruption. Ngoba ngiyabona ukuthi kunzima ukuthi i-South Africa yona iyodwa ithi ingavikela abantu bokuza. Uma bethi izigebenga, singabi igebenga zakhona zibotshiwe yini? I-African Union ne-SADC ngombono wami yizo embona zingamelanga abantu. E-Africa bakwazi ukutshaya umthetho, umuntu kumele ahlonishwe, akula muntu omele abulawe. Kumele kusungulwe uphiko olubhekane nakho lokhu, kube nepolice namapolisa abhekane nezinto ezifana nalezo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Njalo ungasilandela kukhasi lethu le-Facebook, ufake umbono wakho la, ubhale, sizawubala njalo emoyeni. Ngikhuluma nje silo Emmanuel Ngonya uthi usibukele ese-Francis Town eBotswana. Kanye lokhumbulani Ncube othi livuka njani, ngilalele umsakazo ngise-Gaborone eBotswana, ngibingelela izihlobo zami ezisebhinga esigabeni seSiyadindi. Ye, bathi indlala ibhahile khonale eBhinga njengezinye nje izigaba zelizwe, ikakhulu eMathebeleland. Izolo lapha kubalaleli besizwe ubaba uMdenda esithi useBhinga eLusulu, njalo kulendlala embi laye ukhulume njengomlaleli osanda ukukhuluma ukuthi babona ingani, bathi badala babona ingani abantu baza kufa, kodwa hayi sizabona ngakho. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labaphikisayo ele-Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps liduvule phakathi kwabantu abakade betshengisela bengafuni ukuthi liguqule ukuthi amanzi ezulu lesikhukhula ukuthi aye kwelinye idolobho. Kwatshona umuntu oyedwa kulesi sehlakalo. Inkampani ye-Boeing ivumile ngolwesine ukuthi kwakulokunye okwakungamanga kuhle emtshineni yendizamtshina ye-Boeing 737 MAX 8 okwabangela ukuthi iwe ngenyanga edluleyo, ibulale abantu abayi-157 e-Ethiopia. Kwezenzakala eMelika, elemelika lithi lilokhu liqhubeka ngokukhuthaza ukuthi umongameli Nicolas Maduro we-Venezuela achiye umbuso ukuthathe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido, ngoba enguntando kayiphikisa njalo ebikwa ebangela ukuthi umnotho welizwe lakhe uqhubeke ubhidlika umnumzana Maduro. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro esethathele umnumzana Guaido ilungelo lokuvikelwa ukuthi engathonisiswa amacala abikwa wawadala. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Quiet Ncube usipha umbono wakhe ngalolu daba.
I-America ungabona izama ukuvikela elinye ilizwe, izama ukufaka umntu wabo, kutsho ukuthi kukhona abakufunayo kulelo lizwe. I-America lapho esutha khona izama ngamandla ayo wonke ukuthi kiphe umongameli abangamfuniyo, akuqalisele Venezuela. Asingakhohlwa ukuthi sekulabo Libya, singakhohlwa ukuthi kulabo Iraq, singakhohlwa ukuthi Africa injeyana, amazwe e-Africa njengabo Zimbabwe labo South Africa kwakugcwela ama mercenaries ababelwela ukuvikela ama-business e-America ukuthi Africa ingathatha umbuso. Ayisiyo nto entsha lokho abakwenza eVenezuela. Lingakhohlwa ukuthi eColombia bakwenza futhi. angithi ukuthi ngiyamvikela uhulumende we Venezuela kuyikho sibi, but ongaqondanga kuhle ukuthi America indlela abakuphatha ngayo kayisiyo into enhle.
Ukodwa kusobala ukuthi uhulumende kaMaduro lo ubathwalise nzima njengoba kukhanya kuyala.
Ye, yikho lokho. Khangeni iPuerto Rico. IPuerto Rico wancho yi part of United States. Benzani ePuerto Rico? Khangeni umeya lwana uTrump nangu uqamba amanga ukuthi siwathumela $91 billion. Uyabasola ukuthi imali leyo ingapi. Konke lokho akukhuluma ngamanga kuphela. IAmerica indlela ephatha ngayo amanye amazwe kusobala ukuthi ezinye izinto abazenzayo bakithi hayi amanga mabi, nanxa bezithi ukuthi they are the owners of liberation, the democratic society and so on. Ezinye izinto abazenza kwamanye amazwe bakutshengiseli ukuthi i-America ilobuntu, okwabo bafuna ukuvikela lapha basutha khona.
Lo mnumzana Quiet Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela ecingweni ekhonapha eWashington DC. Kwezomculo namhla silo Rebecca Malope esithi inombolo yocingo. Uyatsho kulo umculo ukuthi usehambe zonke indawo, wafika kwebesixhosa bamupha umngqutshu, wafika kwaZulu Natal bamupha amadumbe, kodwa yena kafuni konke lokho, uthi ufuna inombolo zocingo eziya ezulwini. Rebecca Malope esithi nombolo zocingo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Ngibonga lo Alec Nkosi othi usibukele eseJohannesburg.